hayi ngibona ngani into engaqondanga ngoba uvele uqakathekile ukuthi abantu bebekwazi ukuthi into zama-elections leza kumelanga ucathelwane kwezinto abantu bebekwazi ukuthi lokhu kwenziwa ngaPVEC ibe yiyo esiyile emagcekeni ukuthi hayi lokhu sizakwenza kange ngiyacela ikhampani le yiyeza senzela ukuze kungabi lokuthi kuthatha abanye abantu bese sithi hayi lokhu kuze kube nje kwenziwa ngaphi singakwazi njani njani yonke into nale emele ecele esokwane into yama-elections emele icacela abantu kakhulu.
Kodwa-ke kukhanya ngazani abanye abakwesabayo ukuthi ungathi inkampani eyodwa indawo yileyi umuntu la uyagijima ngasese ngale afike adindisa wakho amaphepha akunjani?
Lapho-ke ichele njengalelo angiboni ukuthi ingatholakala bakithi into yama-elections lama-agency ilani konke kuyalindwa amaphathiso nto ayilinda kule security yamapholisa angiboni into enjalo isenzakala
po vele kumele kwenziweni nxa sokunje akumelanga amabandla ehlale phansi akhulume ngakho khonokho.
Kufele umlando wayo kakhulu iveki yemele ithume le nto eyenza kungabi lo munye umuntu osale sesola sithi yena lokho ngathi kwenziwe njani kwenziwe konke kungana kumele kucacelane mina mbona mina angivumelani lakho kufike kakhulu khonokho.
Ye laba bayalayo sibilungu abatshela usithini
mbona ngani iveki konke isikhathi esizedlulela amalanga ayitena yenza imihlangano layo lama-police parties mbona ngani okwakhathesi abangakwenzayo ukuthi wayenzeje iveki kakhulu ukuthi ibe yiyo ecacayo kakhulu endaweni enjengayo nale.
Kuyacaceka na nxa ukuthi uhulumende enganodose siyale
mina ngibona ngani kakhulu umlando lo mina ngiwethesayo iveki kakhulu ngoba akulandawo esingakhuluma ngokuthi uhulumende ngoba into yonke leyale election commission yenele kubone konke khonokho yale kuchazele ama-political parties because uhulumende laye uzalwa yi-political party uhulumende uzalwa yi-political party izanu-p f iyeza lo hulumende okhona